Ini ndini Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Sokuizika ndisendaba ku VOA Ndebele.
Lipuka njani zulugandaba hola mgela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 15 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ubuthiwe izolo esetheswa icala lokuphehla udlame oluqhamuke esililweni sikamo Blessing Ali Enyatsime. Ilizwe seliphakathi kokukhala njalo kulandela ukubhubha komunye njalo owake waba umkholi webutho uMajor General Sydney Bebe.
Akuselakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo. Kuyatholakala.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eToro Otso Sun Development Trust ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphathise inhlelo ezigoqela ukulotshwa kwengwalo zolimi lwabo lona olubikwa lungabhaleki lula ngoba lwehlukile lezinye indimi.
Bekungakhulunywa kakhulu ngamathwa vele lolimi belungazakali, kodwa sethe sesiqalile yona le nhlanganiso kwasekuqala ke ukuvela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala ubuthiwe izolo kulandela udlakela oluqhamuke enyatsime izolo esililweni sikaMo Blessing Ali owabulawa ngesihluku. USikhala nguye njalo igqwetha likaMo Blessing Ali. Izolo ebusuku imota indlu lesitolo sesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Odius Makamotsi kubikwa kutshisiwe. Lokhu kulandela ukutshiswa kwendlu zeziphathamandla sebandla le-ZANU PF emini izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-CCC. USikhala utshele u-Ezra Chisas Banda we-Studio 7 ecingweni esesitokisini seHarare Central izolo ntambama ukuthi mpela uvalelwe.
Where are you now, Job?
Harare Central Law and Order.
Are they detaining you?
Yeah, so I'm watching again.
Forward exactly. What is the charge?
Inciting public violence.
Are you alone? They arrested you alone?
Yeah, I'm watching network, yes. I did.
All right, my brother. All right, keep me updated, please.
Yeah, but I'm very public, and
all right, thank you.
Yeah. Now, for news, why are you going yet? Zafoni lawyer, yeah, is why he's so like a move. So, on the way, so you may not know that called that.
All right, okay, thank you. Thank you, Otuza.
Yeah,
thank you.
Yeah, so Zababamba, Lavanabamba, too.
Zababamba, all right, sharp job, sharp.
All right,
dude, sharp.
Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe amapolisa asacwayisisa udaba lodlakela enyatsime njalo azethula umbiko ojulileyo ngokuya kwesikhathi. Indodana kamuyi uSilence utshele kade bebuthene izolo esililweni sikanina ukuthi sebesesabela impilo yabo ngoba besethuselwa iziphathamandla zebandla leZANU PF.
Takauya tikaudzwa mashoko ekunzi pano apachagarike. Inini wacho ndakutotyikawo kuziya kuti ndogara kupi. Tisivangu takutotyika hatisi kuziya kumba kwatogara chaiko chaiko manhamba akatorwa. Saka hatichazive kuti toenda papi nekuti tine mashoko atakaudzwa nevakuru vemuno. Zvikanza hamuchazopagarizve pano.
Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa laye obesesililweni lesi izolo uthe kusobala ukuthi u-Ali wabulawela ezombusazwe. UChamisa uthi kuyamangalisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyazithulela ngemva kwesihluku esingaka. Ngesizwe amazwi kaChamisa.
Aura, asisi apana doubt yekuti akaurawa. Asisi doubt yekuti akaurawa nani. This is doubt which is politically motivated. This is a very bad indication of the elections in 2023. It tells you that the darts of violence, the darkness of violence, the dark clouds are gathering. Munanga kwa hata ulinye. Kuna zima njika kana kwa taim tunga miru njika paka pamo nini paya. Bano kuda wacha urasu. Ani mapanza hapa. Zatiri kuona hapa handi sopa.
Abasekeli kwebandla lezanu PF bake bazama ukuchitha umbuthano kade ukhona izolo. Kodwa behluleka ngoba abalandeli bebandla le-CCC bebavimbile izolo ebusuku kubikwa bese kugcwele amapholisa. Ilizwe seliphakathi kokukhala njalo kulandela ukubhubha komunye njalo wake waba umholi webutho uMajor General Sydney Bebe. UBebe ngowesithathu olesikhundla sikaMajor General obhubhe kumaviki amathathu asanda kwedlula osekudale imibuzo eyinsindabaphenduli. Kwaqala ngoGodfrey Chanakira kwalandela uSikhulule Nyathi. Bobathathu bebele sikhundla esifanayo njalo bebele minyaka yesithupha lanye 61. Kambe kungakusenzakalani? Sixoxele walwa impi yenkululeko ekuvuyo leZibra umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya lapha sokulohlupho lapha ngokube silahlekelwa ngabakhokheli especially kakhulu bona laba i-H group yabo laba bonke 61 and then with those A-rank ayiyo yona kumbelandelana so ngazani ngamaphahla ngibabuhlungu kakhulu siyalahlekelwa ongaboniyo kaboni kaphaphame kusiye kusethusa kakhulu ukuhamba kwe-leadership yombutho yebo kambe ngabothiwa ngamume Major General ema retired this and that. Thina njengombutho we only retire ngokufa. Esikwazi ukuthi khona uba disarmed kuphela ezandleni ukubeka isikhali phansi, but in knowledge and in thinking and experience kuyabe lokho kukhona lapha ekhanda la. Kuyabe lokho kukhona embonweni yethu. So bafever bancinyane kakhulu bafulathele ilizwe bebancane kakhulu. Ngiyehluleka lokuthi ngikhulume ngakho ngoba ngihlengezele inyembe zincane bona abafowethu befulathela ngesikhathi befunakala kangaka. Silahlekelwe kakhulu ngamaqhawe lawo kuyethusa ukuthi imbangela ivela ngapi lapho kulahlekwe khona umuntu egumeni ngezomdeni akuselakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo kuyatholakala so lapha lakho lekho njengoba ngisizwa abanye kudini lapha bathi bona mhlawumbe ama vaccines lawa abahlatshwayo ba reacta kuwo yikho lokho ngabe kubangile ikukhuluma kwabantu khona lokhana kokucabangela ukuthi enxenye lokho enxenye lokho kanti ke isikhathi sikaNkulunkulu mhlawumbe siyabe sesifikile kodwa ke asonto singayikhangela kakhulu asikhangeleni ngokuthi kanti kwini osokungenile salahlekelwa kangaka la ihulumende kumbe upresident la ikakudingisise lokuthi walahlekelwa ngumbutho wakhe awuthembileyo kangaka kuyini yibo labo esibakhangele ukuthi ngabe amxhasa laphana lalaphana bexhase lesizwe ukuze lazi isizwe sibone ukuthi silabakhokheli baso
yona inhlonipho abayiphiwayo bona laba uMajor General abasithiyayo uyavumelana layo yini
kulokhu ke okunye lokho ukuthi khona ekugcineni kakhe laba bafowethu yey kabagcinwe sibili ngoba na ngamaqhawe lawa inhlonipho abayiphiwa nguhulumende ayithandabuzeki bese ngayitholi inhlonipho njengayona le kuhulumende wadlulayo li new dispensation le ayila Zipra kayila Zandla kayila kuthini iyakhangela ukuthi umuntu wenzeni ngesikhathi sakhe ilizwe leli ulenzeleni khona ukuyana ukuphuma egumeni nje umuntu esiyalwela ilizwe lokhana already liqhawe yibuqhawe lobuyana yes ukuphunyuka empini namhlanje abantu bekhona ngamaqhawe esizwe akula qhawe ukuthiwa ngele district ngele ward ngibe ngele province iqhawe liqhawe so inhlonipho ephiwayo laphana abantu kabayamukele uhulumende lo khona lo utshengise inhlonipho utshengise ukunanzelela ama contributions ayenziwa ngamaqhawe uqhawe lawa ombutho uqhawe buza ngendlela ezihlukeneyo kusiya ngefield yomuntu ukuthi yena umuntu ebesenzani esizweni selizwe ebantwini so ngalokho ubone kufanele akukhangelwa nje kuphela i-background yokuthi umuntu wajoyina impi after that what next benza lokho lalokho lanye baba ngama peacekeepers bahamba balombutho le endaweni ezithiyene emazweni athiyeneyo besiyagcinisa ukuthula khona ngale sawungathi yi-peace mission so ngalokho ke ngibona ngazani kulungile khonaphana okwenziwa nguhulumende ukuthi bephiwe inhlonipho yobuqhawe belizwe
alo ke ngumnumzana Max Mkandla owala impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa ecingweni lestudio 7 ekwabulawayo Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyeTsoro Otso Sun Development Trust ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphutshise inhlelo azisungulayo ezokuphathisa abantu bohlobo lwesisan kumbe tshwa abatholakala eTsholotsho lePlumtree. Inhlelo lezi zigoqela ukulotshwa kwengwalo zolimi lwabo lona olubikwa lungabhaleki lula ngoba lwehlukile kulokulotshwa kwezinye indimi. Lokhu kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukusungula ngokusemthethweni lamuhla umhlangano wendimi ezithiyeneyo we-Language Conference eVictoria Falls wokuthuthukisa indimi ezikhulunywa elizweni ngokusemthethweni. Indimi lezi ezilitshumi lesithupha zibalisa isiChewa, Chibharwe, English, Kalanga, Khoisan, Nambia, Ndau, isiNdebele, Shangani, Xhosa, Sign Language, Sesotho, Tonga, Tswana, Venda, lesiShona. Umqondisi weTsoro Otso Sun Development Trust, umnumzana David Ndlovu, uchasise okunengi ngasebe kufezile kundaba zolimi lwabo.
Thina sinhlanganiso eyaqalwa yiwo amathwa sincedisana laphana nalaphana ulimi lolu lunzima kakhulu ukulubhala kodwa ke isifiso sethu vele yiso sona leso sokuthi ngani nga kungavuselelwa ulimi kuvuselelwa amasiko uyakhumbula ukuthi vele kudala ngale kuka 2010 bekungakhulunywa kakhulu ngamathwa vele lo limi belungazakali kodwa sithe sesiqalile yona lenhlanganiso kwase kuqala ke ukuvela ukuthi eZimbabwe silabantu okuthiwa ngamathwa esikhathini nje sinengwaku uhlala kukhulunywa nje ukuthi hayi kulamasili abantu abathanda inyama ukudlula bonke abantu abantu abahlala egangeni mabe bona imoto abayabaleka kodwa sizamile ukuthi konke khona lokhu sikuchithe sakuchasisa nje ukuthi hayi amathwa bangabantu nje bayafana labo bonke abantu eZimbabwe ende khonoko kukhulunywa ukuthi hayi abantu abathanda ukuhlala egangeni akusiqiniso kathesi ke kusukela khona phana ngo 2010 kuze kuyefika namhlanje sesilabantwana mpela abanengi asebehambile ezikolo abanengi sebebhalile form 4 ngikhuluma kanje silaba ngo 3 abase university akade befisa kakhulu ukuthi ngani bangalufunda lona lolulimi ngoba ke uhlupho lukhona ukuthi gakho umuntu ongalufundisa kanti futhi silabanye abantwana sincedisana lohulumende abase national park asebengama game ranger silabanye futhi abantwana abathathwe yi prison service ngiyacabanga ukuthi nje njengoba uJune siyaphela labo kuyabe sekule pass out impela I'm sure inumber wakhona iyafika bo 20 yabantwana besikhweni abazabe sebengamagajele so ke lohulumende hayi thina siyasebenza kukhona lapho lalapho nje ukusilela khona okokuthi mangakungalungisiswa hayi cabanga ukuthi konke kungahamba kahle
uhulumende uyayiphathisa yini inhlanganiso yakho ukuthi ifeze injongo yayo njalo yiziphi inhlelo eselizwe ngumlilo ukuthi lithuthukise impilo yabantu la
masikhuluma ngokuthi uhulumende uyaphathisa yini hayi kuzima ukuthi ngitsho kuzima ukuthi ngitsho kodwa ke engingakutsho nje okuncane ukuthi ekukhulumisaneni kwethu lohulumende kuye kwaba lohlelo la uhulumende ayathuma khona ama ministers njengokuthi ubaba umhlonishwa uJulai Moyo bake bafika lapha lomhlonishwa uKhen Mathema esase nguminister weeducation bafika bazo kuzwa izikhalo lenhlupho esihlangabezana nazo bazinikelela mpela ukuthi hayi bazasisiza ekutheni sivuselele ulimi lona lolu basincedisa futhi kakhulu ekutheni kuvuselelwe amasiko ngokuthi kube khona induna kube khona induna induna siyakhethwa isikhona kuthi khona lokhu kwasijabulisa kakhulu kwase kusitho vele ukuthi kathesi kuzaba lula ukuthi kuvuselele ulimi lona lolu kodwa ke okunye nje okusilelayo ukuthi kube lezinto mhlawumbe ezingasetshenziswa ekutheni kuvuselele ulimi lona lolu phecelezi lokho esingathi ngama resources asilakho thina kuyavele kuyasilela kakhulu okunye mhlawumbe engakutsho ukuthi uhulumende through iminister of education ube seke wasithinta wathena uzathumela ithimba labantu esizahamba labo sike siyehlala mhlawumbe iviki noma amaviki amabili sibhizi sicubungulula ulimi lona lolu ukwenzela ukuthi siqale ukubhala izingwalo ezingaqala ukufundiswa kuma ECD la kubo ma primary school ukuze kuyefika mhlawumbe e secondary so sisalindile ke ukuthi sibone ukuthi khona lokho kuzaphelela ngapi
lo ke ngumnumzana David Ndlovu umqondisi wenhlanganiso ye Toronto Sun Development Trust obexoxa ecingweni le studio 7 ekwabulawayo
lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe sisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le Chronicle lidaba lokuthi iCommission kaHulumende elwisana lenkohlakalo eyeZak ithi kulabantu abangamachumi amabili lambili abacwayisiswayo ukuthi bathola inotho yabo njani njalo ngokusemthetheni na isiphathamandla seZak umnumzana John Makamure uthi bacwayisisa inotho yabantu laba abangaqanjwanga amagama abathiwa bale notho edlula izigidi ezingamachumi amabili lambili US 22 million dollars iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi izikolo zama-boarding sezitshele abazali ukuthi bangezelele imali abayibhadala kuqala ithemu ngokuphindiweyo kabili besithi indleko sezikhwele ngesilinganiso esifanayo. Okwamanje sengilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, makhiwa mahle, binjani makhiwa ami, baba ababala izindaba ezimnandi, esizizwayo sokungani luluthi luthiluka lwenyosi, hayi hayi, yasibalela amadoda, hayi ngani ngahlala injalo, lizibale sili kakhulu, ya hayi, ngiyabonga kakhulu lami bakithi, hayi linti nje ngoloku umbononyana kwami lapha mani ngubona mani, hayi, izimbagwa sozilunge madoda, sozilunge, iqiniso lihle, hayi, lokhu kusikhonto ukuthi lizibe izimbagwa. Zalungaso ngoba akadizwona ukuba chetha laba amasocha uzothe isocha lingene uyeye isikhathi bathini ukuthi bekile abanye labo bengene kwathi ukuthi ibizwe lingabusa ngamasocha ngendaba ukuthi abantu bakhona abanye abantu abafundile baningi baningi abafundile la ubengene kulabo bahlale bengamasocha befile ebusocheni bethathe impentsheni bese busocheni kanti into enkulu bafuna ukuthatha zonke izikhundla ngabantu abanjani hayi umbuso kamnumiza umnaka kwa hayi angikwazi ukuthi unjani umbuso wakhe lo iqiniso lethu umbuso kabrodwa lo ha madoda hayi hayi mina into ngibona lapha lapha siyakona lapha aha bazamchaya ukhu uzasala ekhamisile bamchaya ukhu ya uzahlala phansi sesihlelo lokuhamba zibe emtheni chaya ukhu male ligwala kangaka igqoki sidwabe kidime zeyitshe ibale ezeqashe dubhekwe lali asazi ukuthi athi soza kuyaqatshana hayi mina sesidini ngalo umuntu lo aliba kwenzakala bakithi hayi ngazi ukuthi indlela yomfana kuncane lokhu lakho ake kuthi kwenzeka kwezimasinyane manje kwenze ukuthi kube kungene sibone ukuthi yena yenza njani hayi kunjalo umdala sebhuti lo mani hayi Nami yabona ngayo ngikhangela umdala la kimi zini. Hayi undodala usekhuphile. Ngicela libale kama odiyani. Noma ngwathumezela kali ali wabale angazuthi indaba. Hayi kumbe ngiyaphambanisa. Hayi madodza nike liwabale nike libikutshela undodala ukuthi ngithele mina ayenza yesiyo. Thank you. Ngikuthi ayimkhumani.
Sanibonani sanibonani. Good morning. Livuka njani? Zimbabwe muhle, mthakazo muhle, amandabela mase khona ngapha ke eDanlanda linjani khona ngapha ke kwekwe sanibonani lonke kwabulawayo eBotswana South Africa sanibonani khona ngapha UK linjani lonke mazibaba mahle ke ngihlekisa le ndoda lethu sisazokubona ukukhula eZimbabwe ukuqinisile lo bafo sisazokubona ukukhula lapha nekhaya bese ngizulisa nami ukukhathaza ngokukhulu ke ngamazwi kaGawule ngazi noma ngithi ubaba uGawule ubani ngendlela akhuluma ngayo ngokulahleka kwayitayizamara thina into zakudala lezabana abazingeni bona bazilude ngokwakudala lokho ukhuluma kanjani amazwi anje ungumkhokheli ungusaziwayo eredweni emsakazweni omkhulu kangaka Studio 7 lapho ozuka khona ngabantu bonke la ngitsho nangemuli yakhe weitayizamara bamuza maye khuluma ukhuluma kanjani amazwi anje ukuthi walahleka kudala lo abakwazilutho bona abakungeni bona iZANU-PF kathi kwenze njani but hayi seyidumele masumpeni sekudumele masumpeni ziyakhala ke 2023 asambeni siyovota bakithi ababhalisileyo bonke asihlukumeni labangakabhalisi asambeni siyobhalisa sivoteleni ke iqembu elizasiphatha ngcono sisibhathi kuzolunga kuzolunga asambeni siyovota
basakazi abahle akusoze eqiniso basakazi baStudio 7 yalibingelela igama likaJesu umzembeni kanye labalaleli balesi studio ngithi khona kini philani ngenkosi yethu bafowethu ya kulomuntu engamuzwe ukukhuluma lapha oliwovedi I'm sure lo muntu ethi khona yena uhulumeni uzangena kupower kumele enanze kakhulu amawovedi kanti wona amawovedi sihleke ngamawovedi amawovedi wonke umuntu ozibaye yiwovedi ngoba lami nginje ngangikhipha imali ngikhipha amabhuruku ngikhipha izicathulo wonke amafamashufe nginika amagorilla wonke umuntu olisezimbabwe iwovedi abantu laba ngamawovedi into ebahlupha yinye balenhlanhla bona ngoba nanku uhulumende umgabi wabanika ama-50,000 yazo lama 50,000 kungasonga bond kuyimali elisisindo kodwa oyale ngqondo ngayo impilo yakhe wayitshintsha kodwa bangayizithutha impilo yabo baqhasa ukuthenga grocery izinkwa ama-biscuits izwitsi umuntu wakhohlwa ukuthenga inkomo wakhohlwa ukuthenga something okwempilo yakhe ungagenerate imali yibo abantu abahluphayo bona bantu asithe kona wonke umuntu oselizweni liwovet wonke umuntu oselizweni umcomrade hayi lokuthi kwakuthi ambula amahoveti siyaende khonokho nokusibulela ilizwe kokubafowethu nokusibulela ilizwe onto bathole imali enhle ukuthi abale ngqondo sibili bakhatshana kodwa ngale ngqondo bahlupheka yonto ke begale khona kabaphiwe imali ngohulumende hawu madoda hayi ake sekeleni lokhu sike sizinwayeni sizingxebeni hayi vele imibono yabantwana phela zwi kani ngimbono abadala anisikhatshana ngiyabonga bafowethu
salibonani basakazi nabalaleli beStudio 7 nginelami igama ngoAdolf Shaba ngiyabonga kakhulu emsebenzini omuhle eliwenzayo ye mina sengayibona manje eZimbabwe akulandlela ukuthi umnankaka uzoquma ngo-2023 awungeke uvukele wonke umuntu ezweni usinde le nto angekaze aphunyuke kuyo nanku umnankagwa uyalisa abafundisi ukuthandaza uyalisa abantu kuyenza i-memorial service kamagayisa ubopha abantu ubulala abantu ngempela nanku umfanekiso kasatane ngoba ma ungabheka uhambe encwadini kaLuke Luke 10 verse 19 uthi usatane ulanda ukuzobulala ukuzotshontsha lokudiliza konke khona lokho okwenzakalayo yizinto ezenziwa ngumnankaka so singakuthatha njengomfanekiso kasatane iZANU-PF is a satanic organization vele nginanye ayilikho elinye igama engayipha yona nanku indlela okwenzeke ngakhona kumo blessing ala sikaziyizinto enjalo kuthiwa umuntu uqunywa abe ngamapieces umuntu uyaziwa akabotshwa hayi asazi kodwa uNkulunkulu esimethemba ngoba uthi ungabulali
sawubona Studio 7 obingelelayo umazi wase sigabeni sasengwanyeni kochale eKhezi mina ngibika udaba lokuthi imiphakazi ayizane ukusivuselelela amasiko ethu ayesenziwa ngomkhulu kudala ngoba impilo isemhlabathini ke sizame ukuthi uvuselele amasiko ethu kuphunye itenyelo udoja amathambo njengakudala ezidala izululini sikwazi ukuzimela ngoba le nto le ezepolitiki ayizi kusebenzela mangibheka nje ubuka le emashoneni izinto zenzeka khona kodwa ngapha kithi somiso sihlasele kakhulu kakhulu ngapha eMandebeleni ngasingazama ukubuyela emasikweni nje ethu sikwazi ukuzimela siye nasenjelele siyaxolisa lapho okonakale khona izululini siyilimele futhi noma sesiyacela ngale soyocela ushukela kodwa ukudla sinako
into kunganceda izulu eZimbabwe ukuthi nje kubuso omunye umhlobo ongasoshona kumna ngagwa ngale ukuthi uduvelo zothatha nochiwenga ngapha ku-NDC ozothatha ngayiphethe indebelo hayiswe esishoni so amandebela yabo sana phumani phumani kusile yakhanyana even la kuphethe khona abantu SCC zathola ukuthi abantu abalethe bezosebenza endaweni zakhona ngamashona obo 1 ma even izitimela zahamba ukuthi ngene ezitimeleni lapho zifollow sithole ama security ngamashona whatever so lokhu zine izindini MDC ikusoli lokhu dai kuyinto eroma abantu bayasebenzisana laba bantu asibambanini bantu bakithi nomthwakazi nawunqisa awusibambanini lezabo ukusebambananani ukuze kube lula abambanani ayikuthi izani umqondisi wekuzapho umbozapho yokumqondisi ababambani singabantu bani kade umuzi mazidivideke ngaphakathi umuzi oyi-one nomthakathi uyakhona ukungena khonapho ukuqamukana kwenu phakathi MRP lozapho kunomthakathi singenele phakathi abanye ngali abanye ngali selidivide ntlabo konke kufanele kunazelele sesemanzi so ungazi wome sikhumba lesi sesathi sivundile kodwa sisagoqeka goqani into engibe right
alawu-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika amabutho akwele Russia abikwa esethethe isilinganiso sedolobho le-Severodonetsk kwele Ukraine okungamachumi ayithoba minwembili ekhulwini 80%. Uhulumende wele Ukraine ubikwa ehluleke ukuhlenga izakhamizi zaleli dolobho ngoba amabutho akwele Russia ebombe wonke amabholoho asuka kuleli dolobho. Sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Hayi mbona nganto uPutin la nganto he's lost his mind ngoba wangena laphana ekhuluma esithi yena ubefuna ukuzimbizela ama-Russian natives ukubulawa kwabo in the eastern part of Ukraine and then bathi bona bazaqeda impi leyi in a few weeks or in a few days but isibona ukuthi ama-Ukrainians lawo ayalile athi hayi lokhu abakuvumi ngoba they have their own country and is sovereign so uthumezwa kwezikhali from other countries mina angiboni kurongo ngoba lawo ma ungabona ukuthi izibhakela seziqinile lapha kumele udinge lawo abantu abachaya into ehambayo so mbona lami i-Ukraine izimela njengelizwe elifuna ukuba there for a long time
manje nxa sikhangele osokwenzakele ngemva kwamalanga alikhulu angu-100 kulwisanwa siyabona ukubana impi yakhona ilokhu iqhubekela phambili lanxa ele Russia lalicabanga ukuthi impi le izathatha isikhatshana nje esincane sebethethe ilizwe lonke kungakutshengisani lokhu
hayi into esiyibonayo lapha yikuthi ma abantu bezimisele to defend into ababhelivayo it's in anything esiyibonayo in our lives ukuthi ma lawe uzimisele ukuthi hayi lapha ngizayenza into le iphumelele sibona ama-Ukrainians they were outgunned bebela amasocha who are not regular people sabona abantu abesifazana bephuma from Europe yonke bebuyele Ukraine la bechaya izikhali shoulder to shoulder labantu abakhona ngale so mina nginese ngengayibonayo ikhulunywa ngu-Napoleon esithi morality or morale is 3 times more than a soldier so khonapho yikho esikubonayo ukuthi abantu be-Ukraine bazimisele to the end
manje wena nxa ukhangela ubona ngani impilo izaqedwa yini inkulumo na kumbe kuzaqhubeka kunje size sibone ilizwe le-Ukraine selitshabele liphelele lonke.
Into ezaqeda impilo le ikukhuluma kuka Zelensky lo Putin ngoba izindala zombili wonke abafuna ukubuyela emuva kula muntu othedela emuva so ukukhuluma kwabo ngoba singabona ukuthi history yabo vele they are cousins lama Russians so leyo ukukhulumelana kubabili ama leaders e Ukraine le Russia ayabi siphela and sesibona ukuthi i Russia layo isingena kuma deficit ngendaba eziningi so I think la bazacabanga ukuthi hayi kumele sebephume e Ukraine ngoba it's going to cost them a lot of money.
Siyabonga Thimo Mringayi, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama.